Ende ngakuchera ona kuti local storage imali nyamadzana zeganga ivuma kanje so kule ingwe isehlupire sidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esitalakiso lapha edete lapha emagodi la but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious
nxa usethi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle
ilumi imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idete ungakafiki egridini leli nxa suzafike edete I think imbuzi ezikwana ezirinywe kathesi zifika kuma-five and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayithilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayikhe yabamba khona imbuzi obusuku obudlulele obubili lowu iyebambe imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni
zona-ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esizwa ukuthi bezilithwalise nzima zona-ke lezi nsuku kuhamba njani
izilwane ngemva kokutshaya leziyana lembobho ezimpili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ke yadlula enye yangikhona eyinduna eyabe ke yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye edikti abavele emagoni ngapha but at least indaba yezilwane at least ingcono indaba esihluphile engwe ingwe le sesithwele amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.